Kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingani tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 18 enhlolanja 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nathi besiloku silalona leli nani singazi namhla ngokuphutha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani ngoba sina bese sisabalele sincedisana labane asisebethwala izidumbu ezisa ngekhaya.
Izembi mgodi ezingamachumi amabili lane 24 ezivele emgodini ngeviki edluleyo eKaloma sezigqanjiwe amagama njalo lemuli zabafi sezigalisile ukubangcwaba.
Kothi kabithi le into iyasijengisa sibili ukuthi iZanu PF ayisoze yatshintsha. Ikhathesi seyitholwe sebanjwe lecala so njalo. Siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists zalokwesaba ngoba babekhangela ukuthi icala likabithi lathethwa njani.
Umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC ekhokhelwa mnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Tendai Biti, ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Umanyano we-European Union uthi izijeziso ezetheswa umnumzana Robert Mugabe, umkake uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi yeZimbabwe Defence Industries zizaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izidumbu ezingamachumi amabili lane zabemba igolide abafele emgodini ngeviki edluleyo eKaloma sezibonakele ukuthi ngezabobani njalo imuli zabafi seziqalisile ukungcwaba. Imizamo yokukhipha izidumbu ezilokhu zisemgodini lo layo iyaqhubekela phambili lamhlanje. Kuhlengwe abantu abayisitshiyagalombili ngempela viki edluleyo njalo kunakanelwa ukuthi kulokhe kulezidumbu eziningi zabantu abafele phakathi baze begcwalelwe ngamanzi besemba igolide. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Christian Alliance umnumzana uSeni Sibanda yena othi njengabantu bamasonto sebeqalisile ukuphathisa izimuli zabafi.
Thina besihambe silibandla leZimbabwe Christian Alliance kodwa sihlangene njalo lamanye amabandla esebenza labo ngaphansi kohlelo esithi lona ngamabandla ehlanganelana ngokuthula i-Church Convergence on Peace. Besikhangele sihambe sayenza sacubungula ukuthi kuyinokudingakalayo sinanzele lokho kuqala ukuthi kulezimuli ezilokhu zisamile zimelele ukuthi kukhitshwe izihlobo zabo ezilokhu zingaphansi khonaphana. So bamile bahlezi khonaphana bayinkaya ngakho badinga ukudla. Njalo sinanzelela ukuthi thina kulabo asebelahlekelwe yizihlobo kuyadingakala ukuthi kube lokudla ngkhaya njengoba kabe sokulomonakalo. Sinanzelela ukuthi labo abasishile abaningi babo yibo adebelethi isinkwa ngekhaya kuthi ukuthi siyabona ukuthi kulodubo olukhona kakhulu. Njalo sinanzelele thina ukuthi abaningi babantu abalaphana abantu abangaveli kule siyani isigaba abaningi bavela egokhwe abanye njalo bevela kwezinye izindawo zentabazwe kulabanye abavela kachana esingathi sifala kubomtoko la kwezinye indawo. Ngakho kuyadingakala usizo lokuthi abantu bathwaleke umsebenzi uye khona ngale. Njalo kokugcina thina silabafundisi esithe njengoba sokube lo monakalo nje kungcono bekuye bezoncedisa ukuthi abantu bekwanise ukuhamba kulolu hambo olubuhlungu kangaka bethole lokusilisela ingqondweni. Siyakwazi ukuthi umuntu nxa sokunje ingqondo yabo isihlakazekile, nokuthi abafundisi baduduze abantu. Ngakho lethuku labafundisi esizasebenza labo abazasabalala besiyancwedana labantu labezindaweni ezehlukeneyo.
Izidumbu esezikhitshiwe kulumgodi sigcine kuthiwa zingamashumi amabili lane, zingaba sezisedlula khonapho yini? Sikhuluma nje ngokwazi kwena.
Hayi, lathi besilokhu silalona leli nani singazi namhla ngokuphutsha kwelanga ukuthi sokuphethe kanjani, ngoba thina besesisabalele sincedisana labanye ade sebethwala izidumbu bezisa ngekhaya. Simelele ukuzwa amareport kulaba abakhona ngale ade bemile, ngoba kule enye imayini enkulu ebigcwele amanzi ade lokhu ikhitshwa amanzi kusukela izulu. Ngapha sikwazi ukuhambe njani udubo ukuthi njalo kuye kwana lezulu, sasikwazi sokusebenzeke kanjani.
Alo ke ngumfundisi uSenis Banda isiphathamandla senhlangano yesenhlanganiso ye Christian Alliance ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni ngomnyaka odluleyo, lapho i-commission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC yayingakethuli impumela. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umanje uGloria Dakundwa uthe ngokumthola elecala wahlawulisa umnumzana Tendai Biti amadola angamakhulu amabili $200 kanye lenyanga eziyisithupha ezejele ezisuke zabekwa eceleni ngaphandle kokuba engaphinda edala icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. UBiti wethula impumela yokhetho eyayiviza ukuba umkhokeli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa nguye wayenqobile kukhetho lomnyaka odluleyo, okuyinto uhulumende athi kwakungamelanga akwenze. Ekhuluma lezilalela izindaba phandle komthethwandaba eHarare, lapho amukele inkokheli ye-MDC egoqela uChamisa ngokwakhe labanye, uBiti uthe izigwebo asiphiweyo siveza ukuthi akalacala njalo uzaqhubeka namagqweda akhe. Bakhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court isicelo sokuthi lesi sigwebo sesulwe.
The verdict itself, I'm innocent. Absolutely
innocent. Not a criminal.
Kuluma ngemva kokwamukela uBiti uChamisa uthe loba ejabuliswe izigwebo kulokuthi alungise inkinga ezibhekane lelizwe, utshona ehluphana nenkokheli ye-MDC.
Excited that we have one of our pillars in the movement, one of our leaders.
Siyakujabulela sibili ukuthi sesilaye phandle omunye wezinkokheli zethu ohlukuluziweyo njalo obebotshiwe.
Mr. Biti is not just a public official, he's also a defender of human rights.
Ababona ngokulondoloza kwelungelo loluntu bathi lesi sinqumo somthethwandaba sisobala ukuthi sithethwe kuyamelwe icele likahulumende okugcizelelwe langumbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa, yena otshele abasekeli bezanupiyefu ngempelaviki emwenezi ukuthi uhulumende usezahlasela amagqwetha alwela amalungelo oluntu ngoba becatshangelwa ukuba bajujuzela uzulu ukuthi amvukele. loku kudanise uzulu ogoqelisa kamunsiyara nomnumzana Themba Mleya othi loku yincindezela uzulu
ikhothi kabithi le into iyasijengisa sebele ukuthi izano PF ayisoze yajinja ikhathesi seyitholwe sebanjele qala so njalo siyabona ukuthi abantu abaningi laba ama-activists ezalokwesaba ngoba babe bekhangele ukuthi icala likabithi lathethwa njani so bazama ukufaka ukwesaba sibile ebantwini
kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Shelezani Ntungagwa uthi isimo esiselizweni asimangalisi ngoba owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe laye wayesebenzisa imithethwandaba ukuthusela abantu langesikhathi sombhuqazwe owebugugurawundi
ukuhlukuluza kwaba yikuhlukuluza kwengqondo ukuthi umuntu edinwe engabi ngesikhiwa esedifocus engabi le njongo azamele ukuyigijimisa eqondileyo egcina engasabi ngumuntu olesizathu alokho kade kudinga lakho ma sikhuluma sibona ngabantu bezomthethwandaba sike sabona ngama-80s ikakhulu ibandla libusayo elalibopha abantu abanye kuthiwa babetholakala belezikhali begwetshwa iminyaka eminingi kakhulu bengatholi ithuba lokuthi bemelwe ngamagqwetha into le kimasonto entsha
akunsuku zatshwala amagqwetha ayitshengisele ezitaladeni zedolobheni leHarare phezu kokuba bebone ukusobala ukuthi uhulumende enguye oqondisa impumela yezinqumo ezenziwa emthethwandaba elizweni lonke laloba abezenkonzo lezinenhlanganiso ezizimeleyo zisithi kumele kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende amabandla ezombusazwe aphikisayo labenhlangothi zempilo ezijeneyo ukuze kulungisiswe inkinga ezibhekane lelizwe umkhokheli we-MDC uChamisa yena uthi akasezavuma ukukhulumisana nomongameli Emmerson Mnangagwa nxa lokhu wephula amalungelo oluntu kuqhubeka ngale ndlela elizweni lonke ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu emhlabeni jikelele Amnesty International ithi amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa okwethusela abaphikisana lombuso wakhe ayethusa. Ngempela sonto Mnangagwa utshele umhlangano oyenzelwe eMwenezi ukuthi uhulumende wakhe uzaqedelana labaphatheka ekutshengiseleni kwenyanga edluleyo ababalisa odokotela amagqwetha lenkokheli yenhlanganiso yezisebenzi. Umqondisi we-Amnesty International esigabeni sezansi ye-Afrika umnumzana Muleya Mwananyanda uthi okwethusa kakhulu ukuthi linhlanganiso isanda yethula impumela yophenyo oluveza ukuba uhulumende wasebenzisa amasosha lamapholisa ukuhlukuluza uZulu ngesikhathi sokutshengisela kwenyanga edluleyo. Umleya uthi amazwi kaMnangagwa atshengisa sobala ukuthi kafuni kwakha isizwe esigoqela wonke umuntu lalabo abalembono ehlukene likahulumende wakhe. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bebe.
Engingakutsho ukuthi iZANU PF ilokhu iZANU PF. Weza iZANU PF kade kuswa umkabe, iZANU PF kade kuswa uMnangagwa. uMnangagwa ulokhu eyikhoyini kumbe yithi mina ulokhu efanana lomgabe ngoba iphathi ayikhokhelayo ilokhu iZANU PF. Umgabe isikhathi esiningi ubesinxa izinto sezimomela umhlaba usumsola ubevuka ngolaka achaye abantu, abulale abantu, abopha abantu, atshontshe abantu. Sibona engani ke uMnangagwa sengene kuyona leyo umkhuhlane ovele umkhuhlane wezana. Umkhuhlane wokuthi nxa umhlaba usumbona ukuthi uyehluleka, nxa ilizwe sesehluleka ukuthi alikhokhele, nxa umkhonomi usumpika, nxa imali ingasekho, uvuka ngolaka evukela wonke umuntu. Uvele kungumkhuhlane osevalweni. Indlela esingelapha ngayo umkhuhlane lowo yikuthi ke iZANU abantu babekwazi ukuthi yiyo eyadala uhlupho lonke esinalo lona lolo eZimbabwe. Njengoba kuyiyo eyadala uhlupho, asivukenini sonke simisi sivuse amakhanda. Sazi ukuthi-ke nxa kuthiwa kuyavotwa, akufanelanga kube lo muntu ovotela iZANU. Akufanelanga kube lo muntu obona engani iZANU ingabuya leyinye into entsha ngaphandle kokubulala lokwasekekwenzi.
Manje ubona ungani uZulu uzenelisa ukukutshengisela yini njengoba kwe-ethuselwe kangaka ukubane ngangena emgwaqweni lapha uzakubona okwabonwa ingidi?
wena bakhona abalezibindi ibakakhulu laba abatsha abasakhulayo abakwanisa ukuthi bangasigcima mhlawumbe bashiya amapolisa mbe basigcimele bakho wonke nawo masiyegasa ngibona ngani ke yibo abangabalesifiso ukuthi bakwenzele kodwa ke ogogo labokhulu nalabo abasebekhulile abangasenelisi ukugijima ngibona ngani ke kungaba nzinyanyana ukuthi kwenzakale lokhu kodwa ke abantu ngokuzonda okusenhliziyweni zabo hhayi ngibona engani alibana ngabe kuthiwa nabo bazethwela ama-button stick bezethwele impopho this time hhayi umgabe umnankagwa uyeza kubona okwabona yingi amandebela athi kwezabona izibulu zenyoka.
Alo-ke ngumnumzana Bednico Bhebhe ophatheke kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje sihlaziya umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuphiwa kwenkokheli yebutho umhlala phansi wempenteni. Kodwa umbuzo olabaningi ngothi ukwenza lokhu ngesihle na, thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kwezempilakahle umkhuhlane ohlasela omama lapho sebebeletha bagcine sebephila lawo okwempilo yonke obstetric fistula ubikwa usuhlasela omama abaningi eZimbabwe. Omama abaningi abazithola sebephila lalesi simo sokuthi umzimba uyabe ungasaniki ithuba lokuya esambuzi usungenelisi ukuvimba ukuphuma kwengcekeza njengomthambiso ocina usuziphumela khonapho usugeleza. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Omama abahlangana lobunzima ekubeletheni baba sengozini yokuthi babe lesichenene sebengasenelisi ukuthi bazibambe besiya ngaphandle sebehlala begeleza umthambiso kumbe ingcekeza. Lesi isimo esingajayelekanga kodwa lowo osethe wehlelwa yiso ukhuthazwa ukuthi aye esibhedlela ngoba usizo lukhona. Inkosikazi Loretta Ndlovu ongumongikazi uchasisa imihlobo etshiyeneyo yalesi simo.
Okuqala ungaba lempambaniseko kundlela yokuthambisa lesibeletho, lokhu kugcina kusenza omama engenelisi ukubamba umthambiso kumbe kube lokuphazamiseka kusibeletho lendlela yengcekeza. Lapho mama uyabe engenelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle ingcekeza lapho esiziphumela yodwa kundlela yesibeletho. Nxa indlela kamama yokubeletha ingaphambaniseka ubangela ukuthi anganelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Kwezinye izikhathi kubangelwa ukuthi uphambaniseke lapho wesifazane ekhitshwa isibeletho. Kwezinye izikhathi ungaba ukuphambaniseka kokuhlinzwa lapho umama ehluleke ukubeletha kuhle ngendlela eqondileyo. Enye yendlela engajayelekanga kulapho abantwana bedlala mhlawumbe ugade esihlahla asuke awe alimale ensitha. Kwezinye izikhathi ubangelwa imvukuzane yesibeletho kumbe esinye loba nje kungajayelekanga. Lapho isikhathi esiningi esihlangana lalabo omama abehluleka ukuthambisa kuyisikhathi sokuthi kuyabe kube lokuphambaniseka lapho umama ebeletha.
Uyalandisa njalo umongikazi Ndlovu echaza ukuthi ngobani abangehlelwa yilokhu njalo lokuthi kuyabe kutheni.
Basengozini yokuhlangana lalolu uhlupho ngamankazana azithwala besesebancane esingathi ngama teen mothers. Indlela yomntwana kibo singathi ayikacandeki, ngakho ke sengathi lapho ebeletha kube lempazamiseko. Kwezinye izikhathi ngomama abahlala emakhaya ngoba bona behlangana lenhlupho ezifana lalezi. Okokuqala umama uyaphuza ukwenza isinqumo sokuthi aye esibhedlela. Kwesinye isikhathi aphuze ukuya esibhedlela ngoba ukhatshana kungumango kumele kubotshwe inqola. Kwesinye isikhathi umama uyathi esefikile esibhedlela aphuze ukuthola usizo kubomongikazi mhlawumbe omongikazi langalelo balutshwane kumbe akukabonakali ukuthi uhlupho lwakhe luyini. Kwezinye izikhathi umntwana uyabe emkhulu kudingeka ukuthi umama ahlinzwe acine ephuzelwa ukuthi athole usizo.
Umongikazi Ndlovu uthi owesifazane ophakathi kwalolo hlupho kufana lokuthi kumphakathi sefile. Ethi ngoba kasenelisi ukuthi ahlangane labanye ezinkonzweni kumbe emsebenzini kumbe nje ukuthi avakatshe.
Phela abanye besiya enkonzweni ke nelisi kasayi emsebenzini kasavakashi lezi hlobo ziyambalekela ikakhulu umkakhe uyamchiya ngoba kasenelisi ukuhlala lomuntu ongasakwanisiyo ukuthi azibambe ukuya ngaphandle. Kodwa ke zikhona indlela ezifakiweyo ngabezempila kahle ezingenqabela kumbe ezehlisa lolu uhlupho. Okuqala sikhuthaza ukuthi umama nxa esezithwele aye esibhedlela ayebhalisa ukuze ahlolwe njalo athole lemfundiso. Kulabo abahlala emakhaya, uhulumende wethu wakha izindlu zokulindela. Ngakho ke nxa sekuyinyanga yakho yokubeletha sikhuthaza ukuthi umama asukumele phezulu ayelindela esibhedlela. Kodwa ke lamuhla sithanda ukuqonqosela labo abaphakathi kwalolu uhlupho, mhlawumbe awusenelisi ukuzibamba ukubamba umthambiso kumbe ukubamba ingcekeza, sithi ungakhali uwedwa khona ngapho ekhaya, ungabi lamahloni, sukuma uze esibhedlela usizo lukhona, odokotela bethu balalo ulwazi lokuthi bakusize.
Unkosikazi Nobuhle Moyo ongumama ozithweleyo uthi yena ulesimanga ngoba ubeqala lamuhla ukuzwa ngalowo mkhuhlane.
Mina njengomama ozithweleyo ngilesimanga kakhulu ngomkhuhlane lo esuzayo ukuthi umama uyakwanisa ukuthi angasakwanisa ukuthi abambe umthambiso kumbe ingcekeza nxa eqeda kubeletha. Kusuka kusethuse futhi thina ngoba mina njengami khathesi ngizithwele isisu sesine. Ngakho-ke mina bengilesifiso sokuthi sicelo sokuthi xa lathi esibhedlela sihamba sicela ukuthi sikufundiswe sibe kwazi.
I-obstetric fistula yisimo esibangela isichenene esihlasela omama abayabe bebhekane lobunzima ekubeletheni kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezingaba yimpambaniseko ebakhona nxa umuntu ebeletha. Ngakho-ke abezempilakahle bakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo babhalise bathole imfundiso, njalo labo abaphila lalesi simo bangacatshi kodwa baye ezibhedlela ngoba usizo lukhona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-European Union uthi izijeziso owazethesa umnumzana Robert Mugabe, umkakhe uGrace kanye lenkampani kahulumende elungisa izikhali zempi eZimbabwe Defence Industries zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. Isinqumo lesi sithethwe ngabaphathi ntambo balumanyano ababona ngobudlelwano be-EU lamanye amazwe emhlanganweni wokuhlaziya udaba lwezijeziso lezi lamuhla eBrussels. Abaphathi ntambo laba banqume njalo ukubana izijeziso ezetheswa umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga, umholi wamabutho umnumzana Philip Valerio Sibanda, lo mphathi ntambo obona ezokulima umnumzana Parents Shiri zizaqhubeka zifakwe eceleni. Lokhu kutsho ukuthi izijeziso zabathathu laba kazesulwanga ngokugcweleyo, ukutsho njalo ukuthi zilakho ukuvuselelwa yiloba nini kungaba lesidingo. I-EU inqume njalo ukuthi isiyesule izijeziso eyazethesa owayengumkhokheli wogatsha lwabacuphi olwe-CIO umnumzana Hepiton Bonyongwe, lo wayengusikomiti samapholisa umnumzana Augustin Juhuri ngoba bengasekho kuhulumende. Lanxa eleBhilitane lalithe umanyano lo ulakho ukujezisa amalunga kahulumende amatsha phezu kokubulawa lokuhlukuluzwa kukaZulu ngenyanga edluleyo, akusenzakalanga lokhu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, waqala ngokumbuza ukuthi uthini ngenyathelo le-EU leli.
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi i-EU ilenkinga yokuthi ilubambe njani udaba lweZimbabwe. Okokuqala, kwesinye isandla iyafisa ukuthi ngaba iba lobudlelwano obutsha neZimbabwe njengalokhu umongameli wasendulo ubaba uMugabe sewaphuma esihlalweni ngakwesinye isandla ke ilenkinga futhi ngokuba laba bangenileyo balezenzo ezifana lezikamgabe endaweni eziningi. Abantu lokhu bebotshwa, abantu lokhu betshaywa, lokhu abantu bejeziswa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, abantu lokhu besethuselwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, impilo yabantu lokhu ingahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, umthetho lokhu ungahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe, amalungelo abantu lokhu engahlonitshwa njengalokhu kwakusenziwa kumgabe. Ngakho ke abakwazi ukuthi benze njani. Into abayizamileyo ngalokhu uza kubona ukuthi yilokho okuthiwa phecelezi ngesiNgisi to encourage change, ukuthi bakhuthaze inguquko ngokuthi benze lokho okuthiwa yi-carrot and stick. Uthwale ugodo ngapho uthwale okudliwayo, uzama ukuncenga ngokudla kodwa uthi wena nxa ungasaguqukanga ngisengakubhula. Ngokuthi bafake bagcina ama-sanctions kumbe engathi mina izijeziso zenotho kumgabe lakugrace, abavele bezihlalele ngekhaya bangabusi muntu, umgabe usesibhedlela uzilalele nje uyazigulela, ugrace ungekhaya uyaziphekela lapha khona usekhitshini, akulanto ayenzayo ukuthinta umbuso. Kube sekusithi labo akade befanele bangene kavasa bangenisanga.
IBhilitane Ncube yayithe izijeziso lezi zilakho ukuqheliswa kujeziswe lamalunga kahulumende amatsha, kodwa akusenzakalanga lokhu. Singathi kube lokudonselana yini ku-European Union okwenze izifiso ze-Britain zangagcwalisiswa?
Lokhu kuveza kamhlophe ukuthi kulomehluko kulokuqhekekana phakathi kwayo i-EU. Njengalokhu kulamalanga kule kusetshenzwa ngodaba lolo okuthiwa i-Brexit, ukuthi iNgilandi or iBritani ifuna ukuphuma ku-EU iyezimela. Usuku olubekelwe lokho u-29 March khona laphana ukuthi kubonakale sekusokuphuma, babe sebephumile. Ngakho uzabona ukuthi bobabili iNgilandi engathi mina iBritani le-EU sebeqalisile ukwenza ubudlelwane namanye amazwe ngendlela ehlukileyo.
Alo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazo, beqoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Ugxolile Ngwenya intombazana
kwelunye udaba, kulo ntombazana weZimbabwe ohlala enkambeni yeziphepheli kwele Botswana, uXolile Ngwenya, owenze izimanga lapho waphumelela ezifundweni zakhe esikolo sesecondary esedlula bonke esikolweni sakhe. Kodwa ulo dubo okuningi asikuzweni kumathini Ngwenya.
UXolile Ngwenya intombazana eleminyaka elithumi lasikhombisa i-17 wabuya lonina wafika enkampeni yedukhwi kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 bebalekela udlakela lwezombusazwe kwele Zimbabwe. Wangena isifundo zakhe ze-primary esikolo sedukhwi ngaphambi kokuba ayenze isifundo sesikolo esangaphezulu eNatha Secondary esikucwadlana ledolobho le-Francistown. Ekupheleni kwanyakenye uXolile ulobe imhloliso ye-general certificate eyiyo ebhalwa isifundi ngesikhathi sebethiya imfundo yesikolo saphezulu kwele Botswana. Impumela yemhloliso iveze ukuba uXolile nguye obhuqe bonke abafundi abalobe imhloliso le esikolo seNatha. Emhlolisweni yezifundo eziyisificamunwemunye uXolile uthole o-A abalenkanyezi i-A star, abayisithupha o-A ababili kanye lo-B oyedwa. Utshele iStudio 7 uthi noma nje ebhase kakuhle, ukujabula kwakhe kufuphaliswa yikuthi kulobunzima ekuqhubekeleni phambili ngezifundo zakhe ukuya ekolitshini.
Pasile uform 5-1 6 A stars, 2 A's and 1 B. Konke lokhu kwenzakele ngokuzinikela kwami emfundweni yami nezosizo zikaNkulunkulu. Kodwa kathesi i-challenge enginayo ukuthola i-sponsor sokuqhubekela phambili. Nxa ngingasithola nginesifiso sokufunda i-actuarial science.
Umama kaXolile uNkosazana Beauty Mlilo uthi bekungalula ukukhulisa uXolile ngoba behlala enkambeni yedukhwi engasebenzi.
Babhadalelwa i-school fees, iskishe, UNSCR, kodwa entweni ezifana le-grocery yesikolo njengomzali kumele uzibonele. Bengizibonela njalo kangisebenzi, bengisenza ama-piece job, yikho ede ngincedisa ngakho uXolile khona ngale sikole.
Umamlilo
siyabonga Ngwenya, isikhathi yiso esingasavumi. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Amagama abantu abafe emgodini besemba igolide ekadoma asekhitshiwe njalo abanye sebeqalisile ukungcwatshwa. Umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC umnumzana Tendai Biti ufunyenwe elecala lokwethula impumela yokhetho lukamongameli okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gande, ngilitshiya ku-Studio 7 Live Talk. Lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni 6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilan.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.